kwa kuhizika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, obugqwetha kuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo.
Abahlali baka-Ward 4 bensiza laba ku-Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemokrasi ama-human rights ngamakiwa kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokuhlukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka Ward 4 beinsiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo batshaywe. Oncintisa emele i-CCC Ward 4 ensiza umnumzana Augustine Gumede yena othi utshayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi uZulu lokhethi jibele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaywa izanu PF bengavotela i-CCC.
Ngaba sikhuluma nje hayi umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimota kwabulawa i-property yami yonke baze bazangena lekhaya kimi. So hayi umuma wakhona hayi. Labantu bayaphiwa ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kade vele kuhamba njani ukuthi sikhethelwe ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakuthaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi icandidate. Yikho kunikunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenzile nje kubulewe iproperty yendlini yonke bangenele endlini wabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge ama-asbestos phandle angu-20 abulewe wonke ama-solar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kuthi onganisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola emelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula 2000 use ingadlula to 3000 sengibala la ma-damages emota konke lokuyana kungazi ulasile ungangena la ku-3000 or 3 something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe ngokubhalwa. Abanye bakhona bebefake ama-mask. Abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlula angaza ukuthi akulandelo ngayenza wabusisa ukuthi uyakhula
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphileyo phela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya size singena lezibhedlela langaphi ngaphi thina sichayiwe walinyazo lempahla zethu konke okuningi kwenu konakele sareporta lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obali ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kiwe ukuthi bakithi siyethuselwe ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi benu sizovota libuye ngobuningi benu ngoba asilandela ukuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi ukuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphizane endaweni yethu kubizane umbulali yabulali izano baba nkomo injengenje dlimzwani yayo yathi sayinika ukudla ufice sidlile imzwani ayisizweli idathina iganada thina pho ke angazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisayemele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukansila ku-Ward 4 ensiza kusasa untungamili uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezano PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo yena otha kula kwesaba ukukhona kulumango Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa.
Ngathi umumo umumo oqondileyo, umumo o-right, umumo ongeke wenza ama-elections angabi khona, nangoba nje kube nesasakalo esisodwa esenzakaleyo, lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana, besethuselana amabandla ozomabili ngoba lele abezantis nabe-MTC, ngathi nabe-TPC. Kube nokuphambanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa ngaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangkhona ukuthi ungabi lokuthi lodlakela usetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-TPC ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandla leyo
iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhayemele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwenzakalelesi igrawundi kwenzele kuba i-ZANU-PF ibe inomhlangano kwathi laba abe-TPC babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abe-ZANU-PF baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungasikho okufaneleyo bakugcine kuthunula abebandla le-ZANU-PF basesithi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze kwezinto emapholiseni lizahamba netheku ukuthikhona emleza lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibe sikhona nabanaba sekengani babalanda so ukuthana lokhu kwaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayekeli ukuthi sicale lapha nalaphana kodwa asiyeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nothetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu thetho azisabangafree and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abesetshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosa athi omunye nomunye azayenze umhlangano akube benzela ukuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwa votwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo ngoba abe-TPC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngutsho yikuthi zeyaqala khona kumbuzo uqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-TPC lilelungelo lokuthi bana nalo likampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe lalo lakhampena lade ukuthi lisekelwe ebantwini alikhuthaze abantu abazohamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezacasha ukukhalakhala ukuthole ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalukhuyana mina ngakutsho kubandla le le-TPC ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa abantu abo abatshela abantu babo bohambe bayevota njalo nje amapolisi asekhona ukuba nakhangele ukuthi akuna muntu ohlula izomunye ivoti yomuntu yi-secret ngaze kwesikhathi khona umhlosezelo wathiwa lokhu nalukhona but ebhokisini ungena wodwa nga ibandla le-TPC lisithola labantu sekiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavotele funa omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla
Nah, Umnumzana Malagi Nkomo ngowebandla lezanu PF esigabeni sensiza. Limuzwe ixoxa ecingweni loNtungamile Nkomo o Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla, abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabeZim Rights ethunyelwe intatheli izindaba ngumqondisi walenhlanganiso umnumzana Dzikama Ibere bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu eAfrika. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezulu kokunanzwa kweAfrica Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe laseZimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyi-part and parcel yaleli charter, kodwa yona ngokwayo ayilondolozi amalungelo la abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala leso esisetshenziswa nguZulu ukuthi akhulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayeyisa le-charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxele asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okutshiyene nalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiliphambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohambo abalohambayo kutshebetshebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasbanda.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy lama-human rights ngamakiwa, kodwa bayakhetha. Singabuya eZimbabwe, omama bayatshaywa, abayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana ensiza etshayela ukuthi uncengana labantu ukuthi bavothele ibakhele CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepjani. Sijala ukuzwa President ikhuluma abantu ukuthi banokukura bagokukura, uyabe khuluma khonoko yekuthi siyabhala ama-documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kule yakhe, abagoqela intatheli izindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 niseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kweleZimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuselakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. iStudio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa kumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe umongameli uMnangagwa athatha intambo kakhokhela isizwe?
Uyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo sinsengenile embusweni sesibonile ubana uloke zama ngamandla ke wonke ukubana lungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu akhiwa ngobuningi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ukubana lawo afakwe abe khona. Nanku iwange unit 7 lo unit 8 uyakhiwa, kusakhulunywa ngale kubhatoka god ngale lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi eleSimon Mazorodze School of Medicine. Abaningi bayakuso la khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabashawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
UPresident wethu useMasvingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMasvingo. Siyakwazi ubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngese-UZ lalapha ebukobulayo eNath kathesi sokule esinye ngapha eMasvingo esesivulwa officially. Khonoko kutshengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusiba lama brain drains odokotela bethathwa kodwa thina ngaba zabe lokhu sibatrayina mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right abanye sizabe silokhu silabo khona. Kuhle ukuba le human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga eCentral Committee yebandla leZANU-PF exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube nezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda ezikolo. Ngakho-ke yikho kuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ube kuvulwa izikolo lapha lalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho ehluleka khona kuhulumende kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu, kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba senge ngaso, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali eningi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhathalekile ukuthi bafi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni-ke Ncube?
Akulungiswa ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali akula mkhonomo oqondileyo, okwenza umkhonomo ungaqondi ezepolitiki kazibanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni onke jikelele abadinga uncedo olutshiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokhudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, uNkosazana Swamandla Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba kufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulisana lezihlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale umhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela ukunceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. UPower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kuningi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni atshiyeneyo. Uthe lonyaka eleMelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni atshiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni ngendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. UPower uthe abantu badonsa nzima kwezempilakahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Kwezokukhudumala komkhathi uthe eleMelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. UPower uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokuthulela uzulu inhlelo ezizalimukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezidwalise nzima uzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni seSuper 12 umncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Australia kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umuva wokwenza iqembu lamashiyabhonzi iqembu lakwele Scotland ngama-wickets amahlanu emdlalweni walo wokugcina wesibasi ka-Group B yikho kwelenelisey ukuthi lifinyelele isigaba se-Super 12. Intatheli zindaba ezemidlalo uPraised Midlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe, lona ebese liphenduke umthatshuzwa eminyakeni edluleyo.
Sekule improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqhasayo ukukhotsha amashiyabhonzi ngoba siyakhayela i-performance yabo throughout tournament yonaleyi bawine 2 badliwa eyodala yonaleyi abayidliweyo kube ngama mistakes abo awe batting ukuthi beberush amashots abo. Isikole kade besidinga besisincane kakhulu and sibone namhla i-Ireland correcta bona behlweke ukuyenza beyitshaya iwest indies.
Iy'ntatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kusigaba se-Super 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili ngibona ngathi kumele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuthi ayibhola ngoba singaluza ama wickets ngokuphangisa kungasihambisa kuya phambili ngoba kathi sisehlangana lentshantshu sibili
kusigaba seSuper 12 iqembu leZimbabwe likusibanga sika Group 2 ndawonye lamazwe abalisayele India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye leSouth Africa. Kusibanga sika Group 1 kulamaqembu abalisayele England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye leIreland. Amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba seSuper 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibanga zombili yiwaza dlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal. Udlakama uthi kufinyelela ukudlala kusigaba seSuper 12 kuvelelwe kumele kwenzakale ngoba ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi.
Siya kuSuper 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu, yikho lapho sesizabona khona ukuthi improvement yethu leyi isifikisa ngaphi ngoba sobala kathi sikuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho ke kulezi ezinkulu, but nxa sikwezinkulu singaphi thina ngoba sesiyahlangana nabo-India, u-South Africa ngama-team amakhulu.
Imidlalo yeSuper 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho ele-Australia elizadlala khona lele-New Zealand. Iqembu leZimbabwe lona lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele-South Africa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngu-Joseph Njanji.
Vicky Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Kuliviki kuhlelo Waza Friday sinomculi osakhulayo ophuma koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza. Yena ke ucula umdumo wekwayito. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uthandwa ngontanga njalo inengi labo lithi libizo lisabele kulumculo. Sinomfana wekasi namhlanje siyakwamukela Moyo, nabalaleli bafuna ukwazi imbali yakho.
Izilami uWisdom Moyo olomculo ngumaWiza mphuma entumbane entumbane kogogo. Mfunde ophuma high school, ngafunda la eSibhlayo Polytechnic, kathesi mfunda eNUST. Ngistarta i-BCom in Finance.
Funda esikolweni esesecondary ephelapheka imculo yakhe ngapha echaya isikolo njengesikolo.
Umculo ngiqale eMpophoma High School asiku New School Choir la kuthi ama club. After that ngahlangana lo Thovini ngabe ngicula ikwaito and we chaya imculo we hip hop. Ngomunye engathi umdumile so kathesi lokho ngishaya ikwaito.
Uwisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumaWiza xoxa lapho lo Ezra Chisa Sibanda ku live talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama by elections nsiza. Singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali baka Ward 4 bensiza laba ku Ward 2 eMatopo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edlileyo. Kuliviki kuhlelo Waza Friday besilomculi osakhulayo odabuka koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.